akulantimangalisayo lapha imisebenzi evanu PF sonke siyakwazi and lokho okwenziwe ngumongameli uChamisa asonto entsha uzakhumbula ukuthi ukubhanwa lokuntshontshwa kwamaphathi lokho okwenziwa ngosengezwa kuqalanga ngayo ngebandla le-TNCCC. You remember ukuthi lo Joshua Nkomo laye I think waforma amaphathi afika 4 elokhu entshontshwa ithathwa entshontshwa ithathwa wazagcina eseginywe yizani. So kuningi okusha and nxa usakhumbula i-statement esakhishwa ngumongameli umnyaka uqalise sithi kuningi okusha esifisa ukwenza. Lani kanje ngabhala ku-Twitter ukuthi hayi lo nyaka kuningi okusha esizakwenza. So yonke into ihamba ngolayini and wakhiwe ukuthi sezani.
Yebo baba Phukeni ngena khona.
Kubuhlungu i-development esiyibonayo. Ngangithilo mina ukuthi ngabe bayakhulumisana laba bantu bakwazi ukutholana halfway. Especially ngemva kokuthi kuvumeliwe ukuthi hayi ama-concerns kaba kuchabangu unnoted and alesisindo sibe ukuthi ngikhulunyiswana. Base bekhuluma futhi usuku labafundisi abasuke eHarare beza koBulawayo kwagcina abafundisi bakoBulawayo ukuthi baxoxisane. Ukuthi base befika njani la yikho khonokho ukuthi abantu belwe ifaso bantwana bomuntu oyi-one yikho sesilapha esesikhona. Akula wina ke namuhla, akula wina. Iwina sokuyizanu yakhona le sizozitholela i-2-3 i-project le sidestroyiwe ngokuba nalapho kutsha lapha ngabe siya khona ukuba kumongameli kwazi bani ukuthi kuyophinda kuvele zona le zinto ezinje. Bekungaba kuhle nje ukuthi abakhulumisene. Okone ngomlomo kulungiswa ngomlomo kodwa angeke ngimsole kangako ngoba kuthiwa isicathulo sithiso sigqokileyo. Ikhona kade sebemfake kulo hayi lona bese libuhlungu kakhulu sibizi kodwa hayi siyathemba ukuthi kusasenethuba lokuthi bangaphinda bakhulumisane. Babona ukuthi bangayiseva kanjani le project.
Yes, siyawuzwa kakhulu ngokuthi sibiseke ubaba uSibanda. Sibanda kambe ukuthi kungakhona ukukhulunyiswana sokuthi?
Ngihlezi ngubeka kanje Dube ngithi umuntu uyakutshontshela imbuzi zakho eziyi-10. Angithi abe sesithi imbuzi zakho lezi engikutshontshele zona. Nazo semphenduka lazo kasabelane kasisheye. Uyamkhulumisanani lakho lokho? So ikuthethisa umongameli phela ukuthi bamjwamulela bahluthuna ibandla alisungula ngo-2022. Bathe sebelijwamulile lezandu balihluthuna selibasinda sebephenduka bethu asikhulunyisane. Ukhulunyiswana uyayibona into yangkhona. So akuphumi ngoba awusozunjela ukuthi thina siluze ama-court cases afika 18 unjela ukuthi incompetence kumba silamagqwetha right. Kusovala kusegcekene ukuthi osengezo labanye bakhe basebenza njalo bebesetshenziswa yizanu PF. So nxa sesisithi akhulumisane labo there is a sithi ukuthi akhulumisane lezanu ukuthi arane into yakhe akuphumi akwenzi.
Ye uyamuzwa lapha babaphukeni ukuthi vele akusebenzi lokho.
Angithi uyabona ukuthi inkinga ikuphi babuDube ku-politics kulento okuthiwa yi-diplomacy. Kahle kahle vele uma ukhuluma ukhulumisana nabantu elizwanayo i-negotiation kuyenza nomuntu elingazwaniyo. What the best thing ukuthi kukhulunyiswane layo ngoba ngendlela phela bangayekwa ukuthi abazivalele lento lengibodwa libona ukuthi kuzophumana akunanto ezophuma. Iqiniso elavunywayo umhlaba wonke ukuthi into eyayenziwe kobulawa le Matabeleland i-wrong. So ngicabanga ukuthi khona lokho bekuyi-basis yokuthi abantu bakhulumisane. Manje mase bekhetha ukungakhulumisani okusalayo yikuthi akula muntu ozowina ngokungakhulumisani khona lokho akekho ozowina yilo leqiniso elikhona njengoba seke ngabuza umbuzo lokho okutsho okuzoqalwa singaphi isithembiso esithi akula nto enje ezoyenzakala ukuthi ngikubonise namhlanje ngobola njengoba ngikhuluma nabo ngizwa kuthiwa ama-councillors sebe-resignisiwe kwasala bangu-6 kuphela. So la ama-councillors ase-resignisiwe azohamba loyo kubhayelekshini beba amanye athathwe izanu noma kuphinde bathathe wonke kodwa isivumelwano sokuthi into endla isoziphinde yenzakale-ke siyavela ngayo njengobe sekushile ubaba uSibanda ukuthi 18 court cases abaziluzayo. So ungavuka omnyusini phela abazoyikhosi bese kusenzakala same thing and then what. Yikho engikutshoyo ukuthi ekugcineni abantu bezimbabwe ngabe bayahlala ngaphansi bakhulumisane. Mangothi kwehlula lihambe South Africa siyefika loba kumbheki or abuzuma whoever South Africa le guarantor kodwa kuseqiniso yena ukuthi asikwazi ukukhalala asikwazi ukwenza revolution sokusehlule lokho into ekhona ukuthi abantu abahlale phansi kungabi loncindezelo omunye kungabi lomunye ofuna ukuthatha abantu abafaba abayizona sayisolutho endaweni zakubo ngoba yikho lapha ile nto iyaqala khona
kuleke baba Spanda ubona ngabe vele sokubhidlile ukuthi akusalungiseki kumbe kubunjwe elinye ibandla lakho lingabunjwa liyabe siyangaphi awusoze kuphinde yilokho
okubalulekileyo okufanisa abantu bekuzizise ukuthi ipolitics esesizenza kathesi akuseyizo ezamabandla uke washo futhi umongameli emalangeni sithi ukuthi ethi yena breaks up for the new we are no longer doing party politics so njengoba ngishilo ukuthi hayi into siyibambe kuhle siyazi ukuthi siyangaphi njalo siyezani.